ubhuti mina njengoba ngikufisa iminyaka esitshele ngayo, umuntu engimbone vele esengumuntu osenza izinto zakhe esekhulile. Ngimbone konke uwangifundisa ngesikolo, uwangincedisa ngesikhathi sesibuyile ekhaya. Empilweni ukuthi azange sibonane ngosasendwane ezehlukeneyo, mina ngishiyangula yena wayeseZambia mosi, but ngilahlekelwe ngoba yikho konke akenkiswa lama-problem ekhona. Nengimlanda ngimcele angcede.
Belivele lizalwe libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Linizalelwe ngaphi wangikhona kweZimbabwe?
Mbona ngani abadala nangivuke ngu-number 7, so abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngathi, but mina ngaziwa kengelami isini.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Njengomuntu owayevela elwela ilizwe, elwela abantu, langeze buyela ekhaya, waqhubeka lokhu enjalo. Anti wangena embuthweni wasebenza mbijana, wasesekela.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out, sinabanye sasebancane sahlukuluzwa, sibuza umbuzo sebancane sithathe esikolo. Saba nesidima kuba ngama-criminal nesinabantwana besikolo. Khona kana kwase kwalikhona kuzengento yokuntingalwena ukuthi lawa abantu aziyobantu abalungileyo, salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlalenzezelwe esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hhayi, lokhu ananti vele esisotsheni uvele ngawo ukukhuluma labantu abancene nokusotsha vele kalingxeya ngayo i-social media command kumele uyithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini wayengumuntu olenhliziyo yenhle.
Hhayi, kuthi emulini kwangumuntu osihlanganisayo besibuthela time and again, bezibiza oyimbuthano nje kwemuli, sihlangane nje sixoxe sisazane sijabula. Yiza lapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India, abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa, kodwa abazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe? Sebelungiselelwe?
Singasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.